Abakhangelelwe ukungena kukhetho lwama-primaries emabandleni ehlukeneyo oluza kwenziwa kumaviki amalutshwane alandelayo baqoqela uJeff Nyaroda, uGrace Khwinje ongomunye wababumba iMDC isamanyene, uEzra Chisa Sibanda, uEric Knight, uJames Maridade, uSuperman Wanzira weZFM radio station labanye. UMnumzana Joel Gabuza, umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokelwa nguMnumzana Morgan Tswangirai, uthi ziningi intatheli zindaba lababengabasakazi abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-primaries ukuze babe ngamalunga edale lephalamende bemele leli bandla.
Intatheli zindaba kuphela, kodwa intatheli zindaba ziningi kakhulu ezifuna ukuma, kodwa hhayi zima endaweni ezishatshineke okathi sazingesathi ukuthi bazawuma ngako, kodwa baningi asebekhofilile sibi ukuthi bazafuna ukuma.
UGabuza uthi intatheli zindaba lezi ezilodumo zizahlolisiswa njengomuntu wonke okumele angene kukhetho lwebandla lokudinga amalunga edale lephalamende.
Umuntu oyicandidate okokuqala kufanele ibe ngumuntu olemsebenzi ebukwayo, ebonwa ngabantu ezigabeni lapho afuna ukusebenza khona, umuntu ebele mbali yalapho afuna ukuma khona. Asipho ngifuna abantu apho ukuthi uyavela kwindawo abangamasiko lepho ngifuna ukuyakuma, emele abantu engaveli khona. At least kufanele ibe lo muzi endaweni yona leyo, kube abe lokunye okuthengisela ukuthi ngumuntu obesebenza labantu bangapho kulokunye ngistopat angabe lakhe endaweni. Lensi esikhangele imbali yakhe party kufanele ibe ngumuntu ebesisebenzela iparty at least iminyaka eyi-5.
UNyaroda uthi uselungiselela ukungena kukhetho lolu eMagoni South emelwe okwamanje edale lephalamende ngumnumzana Phishayo Mutshawulaya we-MDCT.
My interest has been stimulated by an approach made to me by the people of Magoni South constituency requesting that I represent them in the next parliament. This has happened over the past 2 or so years, and finally I'm left with very limited options but to accede to their request in the interest of the constituency.
Usibandelaye uthi uselungiselela ukhetho lolu emangweni wevungu enkabazwe okwamanje emelwe edale lephalamende ngowebandla leZANU-PF.
Njengomuntu ohambile emazweni ngabona impilo ukuthi abanye abantu baphila njani, kwangithunuka ngaphakathi ngathi ngibona njani ngibuyele kithi. Ekubuyeleni kithi ngikhangela ngangithala lapho engizalwa khona, ngathola ukuthi abafowethu bahluphekile-ke, izalukazi zihluphekile kula mithi, izikolo lokhu engikhonokhela engizasiya khona lapho engifunda nge-primary. Besile nhlanganiso kuthiwa ngezanu-PF fonibuthi laba akulumpezile abantu bakithi abakhulayo. Ngithabe kakhulu kulutsha lweZimbabwe ludubekile, ikakhulu abantu bakithi. Even esipholiseni ngikhuluma ukuthi izemapholisa khonapha asomapholisa asuka khonapha-ke evungu, ngamapholisa avela kwezinye izindawo, abantu bakithi bahluphekile. Kungathi ukuthi ikuswele ukuthi bancediswe njani, kodwa-ke ba-intelligent njengabanye abantwana. Kodwa ukuthi indaba lishiye muva yikho kungehlulaka, yikho kona ngithiye mina kungcono ngizokulwela lokhu-ke olutsha lwakithi, ngizama ukuthi siluphakamise.
Ule themba lokuthi uzanqoba kukhetho lolu akhiphe umnumzana Josephat Madubeko esikhundleni sokumela ivungu constituency.
Lokhu kunjengakhokhanotshwa ngamakhiwa 33 years ago, akulanto ethintileyo-ke. Abafana bakithi, abantwana bakithi, ikusasa yabo kabayazi, imnyama phambili, abakwazi baphilelani, bahleli nje abakwazi babenzani. Uzama ukuthuthukisa abafowethu nokuthuthukisa isigaba sakithi, sesisalele badubeke abantu bakithi. Nangaba kuzamali olike nabantwana abaningi kangaka abadubekayo, sisalele okwenzakala-ke konke emahlonaleni nokwenzela kwezinye indawo. Kakukho-ke evungu, abantu bevungu abakwazi ukuthi bayangaphi, ikusasa yabo imnyama tu.
Kodwa-ke uJames Maridade owayeyisakaza e-ZBC njalo owayeyisikhulumeli sikaTswangirai uthi usacabanga ukumela imavuku edale lephalamende. UMandi Wanzira laye uthi usazidla ingqondo ngodaba lolu, loba nje ecatshangelwa ukuthi ufuna ukumela iNyanga North kudaleleli esebandleni leZANU-PF. UKindness Baradza owayengumqondisi we-Africa Tribune Newspapers Group njalo owake wamela iMakonde edale lephalamende uzwakala efuna ukuncintisa kukhetho lwama-primaries olweZANU-PF. Abafisa ukuncintisa laba babikwa bezasebenzisa imali yabo nxa bekhankasa kukhetho lwamabandla. USibanda uthi usebenzisa imali yakhe yonke ayiphanda kwelebhilitani.
Abelungu abangabangani bami lani lise-America elingabangani bami angeke lingisize ngoba ngisese kuma-primaries. Imali le iphuma ngiyisebenzisayo kube yangigadeka fo ngisiza laba ekhaya, ivela ngesikhwameni sami. MDC akulanto engisiza ngayo, akula munye umngane wami ongisizayo. Imali yonke le engihamba ngayo ama-petrol lokuhamba yonke indawo ivele esikhwameni. Into engiyicelayo ukuthi abantu bangamukele, bazi ukuthi ngiza lapha ekhaya, ngithi imisebenzi yami emihle nginikeza imali, kodwa ngize lapha-ke ekhaya ubana-ke isigaba sakithi sisalele kakhulu, ngizozama ukuthi ngisithuthukise. Ayikho into engibuyela lapha, ngizozama ukuthuthukisa abafowethu nokuthuthukisa isigaba sakithi.
Intatheli zindaba esizangena edale lephalamende zigoqela unkosikazi Sekai Holland umphathintambozi ukukhumisana umlotha umnumzana Webster Shamu obona ngokwethulwa kwembiko labanye bakhe abake baphatha lesi sikhundla umnumzana Nathan Shamyarira lo mnumzana Chen Chimutengwende abanye njalo ngubaraza lomakhosini Hlongwane loba nje intathela izindaba lezi ezifuna ukuncintisa ukhetho lwama-primaries zingenelisa ukunqoba kusakude phambili njengoba ukhetho kwele-Zimbabwe lujayele ukuba lobudlwangudlwangu abantu abedlula amakhulu amabili babulawa kukhetho ngomnyaka ka-2008 abalimalayo bagoqela uTswangirai uKhwinje uHoland labanye abalandeli bebandla le-MDCT ngimele i-Studio 7 ngise-Washington DC ngingu-Gibbs Dube